Ichona njani makhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuleka kuqakathekile kodwa umuntu kumele still ahambe kudokotela yethu le treatment le efunakalayo. Ulapho yabukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela lokhu udokotela kwenzayo kuphumelele ngamandla akho. Akhona ukuthi uthi izaphonga kuphela nje ungazange utreatment hayi angiboni ukuthi kuyenzakala.
Abenhlanganiso ye Zimbabwe Women Resource Center and Network ba manyana labe Cancer Association in Zimbabwe ekuphawuleni usuku lokunanza ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane.
Abantu bayagula kulezi suku kulemkhuhlane eminingi kulabo ibhola lani you name it. Abantu laba bayasacrifice ukuthi kona bayenza umsebenzi baphilise abantu. Uhulumende abe seyekele ukuba kholeni.
Odokotela abasaqalisa umsebenzi ama junior doctors bakhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Kuhoza Friday silomculi wengoma zokholo uThembi Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Zimbabwe Women Resource Center and Network bamanyane labe Cancer Association of Zimbabwe lamhlanje ekuphawuleni ngokusemthethweni usuku lwe Pink Day. Lolu suku ngolokusungula imikhankaso yokutholisa uzulu ulwazi phezu komkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ngesikhathi ilizwe limanyana lomhlaba wonke jikelele ekuqakathiseni inyanga kamfumfu eyakhethwa ukuqinisa imikhankaso yokulwisana lemvukuzane yebele. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi belibasuzulu obekulo mkhosi ngokuphawulwa okusemthethweni kosuku lwePink Day owenzelwe eHarare Gardens lamhle mini, kungoma yabo ekhuthaza ukunakekelwa ngothando kwalabo abatholakala begula bebulawa yimvukuzane. Obengumhlonitshwa kulo mkhosi wokufundisana phezu kwemvukuzane yebele eyingcwethi kwezemvukuzane uDr. Anna Mary Nyakabawo uthi lanxa uselapheka lomhlobo ungaphangiselwa esibhedlela okudanisayo ukuba inengi liyadinga usizo isikhathi sesiphelile ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Buhle Benkosi Moyo okuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Women Resource Center and Network otshela iStudio 7 ukuba kakukho okubi ngokuthandaza, kodwa ethi okubi yikuba umuntu aphelele kumthandazo abe seyekela ukuthola usizo loba ukuthatha leyo mithi okumele ayithathe ukuze asile kuleyo mvukuzane.
Ngoba mbona ngani even singabala nje la iBhayibheli. Mbona ngani kuba sobala ukuthi ukholo luqhakathekile. Kodwa la kumele ukuthi uzincede futhi kwengenye indawo. Kuyafana lo mntwana esikolo. Uyathandaza ukuthi ufuna ukupasa kodwa ngeza akapasa nxa engazange abale. Azwisise ukuthi ade kufunde eclassini kwi-next revision. Asiwakwenzakali ukukhuleka kuqhakathekile. Kodwa umuntu kumele still ahambe. Kudokotela yethu le treatment le efunakalayo. Ulapho yabukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela lokhu udokotela kwenzayo kuphumelele ngamandla akho. Akhona ukuthi uthi izaphonga kuphela nje ungazange utreatment hayi angiboni ukuthi kuyenzakala.
Intshumayelo yabafundisi abatshela abantu ukuba sebesilisiwe ngumthandazo iyingozi. Ngakho uNkosikazi Moyo uxwayisa ukuba bakhuthazwe ukuya ezibhedlela ngokuphangisa abagulayo ngemva kokubathandazela, hatshi ukubatshela ukuthi sebesilile ngakho bayekele ukunatha amaphilisi.
Azimbona ngani ukuthumela kunjalo kuyaphambanisa abantu. Nxa njalo bengabantu bezokholo, bengabantu abaleqiniso, kumele batshela abantu iqiniso ukuthi hayi thina siyathandaza sibili. Kodwa kumele still uhambe ku-treatment. Kuyafana nokuthi ngayabe lo mngane wami admitwe ePari. ePari yathi ufika embedeni kwakhona yabe emdulini kubhala ukuthi we treat God heals. So umuntu kumele uhambe e-admit treatment. ngiyakuthanda sinkulunkulu ngicela ukuthi treatment le ngipha ngudokotela isebenzi kwezele ukuthi lanxa kukhona ozaphama treatment hayi unkulunkulu angenele kodwa ukuthi ungaphonga uhlala nje shule cancer kuvugula ukuthi kuzaphonga uphela hayi ambona ukuthi kuyasebenza
abe-cancer association bona baveze ukuba kubiza imali eningi kakhulu ukwelapha imihlobo yonke yemvukuzane ngakho-ke uzulu kumele amanyane ukuyinqoba lempi yokulwisana lemvukuzane yebele kungakhathalekile ukuba isibahlasele loba hatshi isihloko salo nyaka kulolu suku lwe-pink day ngesithi think pink find it fight it and win the battle ibikwa itholakala lasebantwini abangabesilisa limvukuzane yebele lanxa inani labo lisesephansi bebikwa kwabalikhulu oyedwa wabo ulakho ukuhlaselwa yile mvukuzane yebele